Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mthwakazi omuhle ngolwesihlanu mhlaka 22 kumpandula 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukhetho ne-democracy eZimbabwe izinto ezihlala ku-English dictionary. Asizake sikubone lokho. I-democracy ikhuluma ngezinto ezikhuluma ezifana njenge-constitution.
Ibandla le-Triple C lisola umongameli Mnangagwa ngokutshela umhlangano we-United Nations izolo ukuthi kulombuso okhululekileyo elizweni lakhe lokuthi umnotho weZimbabwe ukhula ukwedlula eyamanye amazwe asezansi e-Afrika. Kodwa abezanu-PF bathi uMnangagwa ukhuluma iqiniso.
Ungani bevumile ukuthi bangene lapho abakhethwe khona njengama-councillors ayi-opposition angenile bona abakhethwe khona bagcotshwa ama-MPs.
Owake waba ngumongameli we-South Africa uMnumzana Thabo Mbeki uthi kubalulekile ukuba umongameli Mnangagwa athathe izinqumo ezifaka uzulu weZimbabwe phambili ukuze kuqedwe ukudonselana okukhona phezu kwempumela yokhetho njalo kulungiswe umnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla eliphikisayo ele-Triple C selisole kakhulu amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awethule emhlanganweni we-United Nations izolo lapho azitshaye khona isifuba sithi eleZimbabwe yilo elilomnotho okhula kakhulu ukwedlula yonke eyamazwe asezansi ye-Afrika. UMnangagwa uthe njalo eZimbabwe kulombuso wentando kaZulu idemokhrasi kanye lokuthi ukhetho olusanda kwedlula luqhutshwe kuhle lobanje lusolwa ngamaqula enhlanganiso eziningi ezigoqela e-African Union kanye le-SADC. Usole njalo izijeziso zenotho azetheswa yimelika esithi kumele zesulwe ngoba zilimaza uZulu makhansa. Nanka amazwi kaMnangagwa.
Zimbabwe continues to entrench democracy, constitutionalism, good governance, and rule of law following the recently held 2023 harmonized general elections. I am pleased to highlight that our country enjoyed peace before, during, and after our free, fair, transparent, and credible elections. Zimbabwe has been under the illegal unilateral economic sanctions for 23 years imposed by some Western countries. These sanctions were designed to subjugate the sovereign will of the Zimbabwean people. We therefore demand that the unjustified unilateral sanctions be unconditionally lifted, including those imposed on countries like Cuba. In spite of these debilitating sanctions, the people of Zimbabwe have become masters of their destiny. We are recording unprecedented development and economic success milestones. For the last 3 years, our country has been the fastest growing economy in our Southern Africa region. Further, Zimbabwe is prioritizing the eradication of poverty and improving the quality of life of our people, particularly those in rural areas.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma emhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York izolo. Abe-Triple C basole uMnangagwa besithi kuyamangalisa ukuthi uyaziqhenya ngokuthi umnotho weZimbabwe uqhuba kuhle. Kubona abantu bedubeka lokuthi ukhetho lwahanjiswa kuhle khona isadag le AU zisithe kunenge okungahanjiswa ngemfanelo. Sixoxele umnumzana Tim Moringai owe TCCC khonapha eMelika.
Simangele sisizwa ubaba umnangakwa ngoba I think okakathesi asikwanisi ukuthi ngumongameli welizwe leZimbabwe ngoba siyakwazi lathi ukuthi izinto azikabi finalized. So ya yena ubuye ngokufuna kwakhe ukuthi tshela abantu ukuthi sengumongameli weZimbabwe, but thina siyakwazi ukuthi ukhetho ledemocracy eZimbabwe izinto ezihlala ku English dictionary, asizake sikubone lokho. Okwesibili ikuthi idemocracy ikhuluma ngezinto ezikhuluma ezifana njenge constitution, ukuthi i-government yelizwe nalelo iyabe imele ihambe according to what the constitution has said. Siyabona ukuthi umnumzana Job Sikhala lo nomzana Jacob Ngarivume ama constitutional rights abo have not been adhered to or followed through. So konapa ma ubaba umnangakho ekhuluma ngokuthi kule democracy eZimbabwe hayi ikuzi uzichaza nje engakwazi ukuthi abantu bonke bayabona ukuthi the world is not in the supporting their actions during the elections.
Yebo lina lithi ukhetho kaluqhutshwanga ngemfanelo okuyinto ekhulunywa ngama observers amanengi agoqela we African Union kanye lawe SADC. Kodwa umnangakwa utshele iUnited Nations ukuthi hayi ukhetho luqhutshwe ngemfanelo njalo wanqoba kuhle nje.
IZimbabwe is a country among a group of nations. Amazwe wonke ale brotherhood sile regional body ethwa yi-SADC. SADC sabona laphana eLesotho kuze kube le lodlakela. Yona iZimbabwe yathumeza ama intelligence operatives amasocha ukuyencedisa ukubisela uPrime Minister owayesekhithiwe ongaso emthethweni. So there are rules and regulations for ama elections and ma elections protocols and how to follow the constitution among the SADC brotherhood. Singasuka khonapho siya ku African Union. I African Union ile mthetho layo etshela ama countries wonke ukuthi ma ungalalela your regional brotherhood ku AU lakho kule mthetho ekhona. Sifanana labantu abahlala endlini elobaba lo mama. Kulomthetho everywhere where you go. Ungasuphula yona lo mthetho, then there is repercussions. Khathesi eZimbabwe asila president. Sonke siyakwazi khonoko. The whole world is saying ukuthi ubaba omnangagwa ekhulume esithi there's a president in Zimbabwe, hayi lola soqiniso ngoba siyakwazi ukuthi iSADC layo sizwe ubaba uRamaphosa esithi abakanikwe a final report so they can sit down ba khangele ukuthi okwa hamba wrong yikuyini. So kwakathesi hayi siphonga ukuthi sile representative evele eZimbabwe but umongameli welizwe asila.
Umnumzana Tim Moringai isiphathamandla sebandla eliphikisayo ele-TCCC khonapha eMelika. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule yena othi ngempela kulo mbuso okhululekileyo eZimbabwe.
Ukhetho nkobo lwahamba kuhle. Isibonelo ukuthi konke kusho kwenziwe, sokonke sokudlulile, ukhetho soludlulile. Kanti labo bathi abahambanga kuhle, kungani bevumile ukuthi bangene lapho abakhethwe khona, njengama-councillors ayi-opposition angenile khonapho akhethwe khona, bagcotshwa, ama-MPs alama-senators bangenile lapha abakhethwe khona, bangenile edale le-parliament, bangeneleni nxa ukuthi ukhetho luhambanga kuhle. Kungani bevuma ukuthi okunye lokhu bawinile, kungathi bengavumi ukuthi kulapho abaphumelelanga. So konke lokhu ungakukhangela nkomo, ayisiyo nto enhlela leyo ukuthi abantu bebesezinto zokutshona bebhodisana le nto zonke ezinjengalezo. Futhi abantu ukuthi ukhetho kaluhambanga kuhle, abatsho bengangenanga lapho bakhethelwe khona, behle bezimele eceleni bangenelani.
Bathi bangenile babagawule ngoba ngokutsho kwabo kabafuna ukukhalalela indwangu amasimu.
Hayi, Nkomo inhlala yenza inhlala ikobahlala bekukhuluma balamanga nqa benjalo ukuthi uthi abakho ngokulungisela abantu baluba ngokulungisa okuqondane labo kuphela lezikwama zabo abanani lokulungisela abantu uZulu inkulumo yabantu abanjalo bazi cebela kuZulu ukuthi kuthi xa besithi bona ukuqedwa kwabawe nqa bephakathi kwento yakhona hayi balamanga ukhetho nqa abantu besithi bona ukhetho lwabawe abameceleni sibone siyuthi baqinisa ukuthi ukhetho lwabawe banqabe phakathi laphana ivi lanqa bazama ibandla lawo lazama ukuthi ithi hayi mani neceleni kodwa bayala kakhulu ukutshengisa ukuthi bayavuma ukuthi ukhetho lwahamba.
Uthe njalo uMongameli Mnangagwa eZimbabwe usegxilise umbuso wentando kaZulu esingathi idemokhrasi. Kodwa abamabandla aphikisayo labanye abalwe lamalungelo bathi hayi idemokhrasi kayisekho eZimbabwe, abantu bayahlupheka, bayahlukuluzwa, abanye bayathunjwa, bayatshaywa ngezikhathi zokhetho, akula demokhrasi ekhona ngokutsho kwabo.
Yazi umbuso khona lo kaMnangagwa kathesi awusombuso lwanofana lo kaMgabe. Abantu bakhululekile bazenzela umathanda ikubazwa bekhuluma intando yabo bekhuluma into ezingayisizo kulokuthula kuleli lizwe akufanani lamazwe amanye esingabala njengabo South Africa ukuthi umuntu uyabulawa nje uthole umuntu ezihambela lapha. EZimbabwe umthetho ubanjwa njengomthetho, umthetho ngomthetho nkomo la njalo abantu bakhululekile, umuntu uvikelwe, ilungelo loluntu liyelusiwe lapha eZimbabwe njalo umuntu yena ngokwakhe uvikelwe kakhulu kwedlula yonke into, ukwedlula yonke inyamazane engabi khona lapha elizweni lakithi. Kodwa khonapho abantu bakhona abanye sebagcwala nje ukuthi idemokhrasi nale ekhona sibenza bephongudelela nje begcine besenza into ezingayisizo. Uthola abantu bekhuluma lento ezingayisizo bephambanisa abantu nkomo kulokuthula elizweni leli. One yiko kuqakathekileyo ngoba ukuthula into yakuqala nkomo emele ibe khona ukwedlula zonke izinto. Kweso kulandela lokho abantu bona ababakhuluma ukuthi akula kuthula eZimbabwe akula demokhrasi bebezigambeni la olalokho. Mina vele mkomo nyambangala anizange ngizwe ukuthi abaphanjanisiwe emhlangano kade besenza bebekhankasa bekhululekile esigabeni sethu ngingazi kwezinye indawo ezicatshileyo engxa esingazaziyo, but labo abantu bebezikhanpelela bezenzela umathanda besenza yonke into abazange longeliphi ilanga kulelinye lapho enhlangane khona ukuthi baphanjaniswe emhlanganweni yabo kulesi sigaba esikisho sakithi lesi.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF sixoxela ekobulawayo. Owake waba ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki uthi kubalulekile ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa athathe izinqumo ezifaka uZulu weZimbabwe phambili ukuze kulungisiswe ingxabano ekhona phezu kwempumela yokhetho njalo kuthuthukiswe umnotho. Umbeki wethule amazwi la ekhuluma lomsakazo we-SABC eseNew York ngapha eMelika. Uthenxa ungumkhokheli uthole ilizwe lakho lisebunzimeni obufana lobeZimbabwe, kuyabe kumele uthathe amanyathelo aqakathekisa uZulu njengalokho okwenzakala ngo-2009 kuze kubunjwe uhulumende wenkazatho phakathi kwebandla leZANU-PF lele-MDC. Umbeki nguye owakhokhela inkulumo zokubunjwa kukahulumende lo esangumongameli. Osomabhizimusi bakobulawayo babe lomhlangano lomphathintambo wezamabhizimusi unkosikazi Sthembiso Nyoni izolo bamethulela izikhalazo abathi kumele zilungisiswe nguhulumende ukuze kuvuselelwe amabhizimusi akuleli dolobho njalo kusungulwe amatsha. Kubika u-Anastasia Ndlofu.
Umhlangano lo ungenwe ngabosomabhizimusi abedlula amakhulu amabili abavumelane ukuba idolobho selibhazalele kwezamabhizimusi. usomabhizimusi osakhulayo unkosazana noMathamsanqa Simanga uthi sokumele kusebenze ubulembu ekuthengiseni impahla elungiswa eZimbabwe.
Mnanza khuluma nge-digitalization, e-commerce, ukuthengisa online, ukuthi abantu bezama ukuthengisa online ngoba yindlela eyaphambili ukuthi abantu beyazi ngama-products abo, not just eZimbabwe, but emazweni la angaphetsheya.
Usomabhizimusi olungisa insimbi uMnumzana Dosen Mengisi ucele ukuba kube namathuba avumela ukuthenga imitshina emitsha.
Nga ukhangela imitshina esebenziswayo lapha eZimbabwe, it's old machine. Yeah, but 1960s to 1940, 1930. So imshina leana can't compete. Kaya kwanisi ukuthi ilingalele imshina isebenzisa India. Ukuthi nga umuntu eZimbabwe enzi i-one product, eIndia bayenzi 60, eChina 50, eSouth Africa kumbe 20. So akulingani. I-market eZimbabwe ikhona. Abantu bangakhuluma ukuthi eZimbabwe akula market. Ama imports ka test maningi.
Umqondisi wamabhizimusi amancane iSMEs Chambers unkosikazi Sithabile Bebe ukhala ngokuthi amabhizimusi awalamali yokuwavuselela.
Bengelele okuningi kakhulu ngoba abantu bakubulaya sebesafika kakhulu. Abantu abalamali izinto kazihambi njengoba la ubona. So sikhangelele ukuthi izinto ziphutshe uminista njengoba esithembisile. Imali ekhona ma-SMEs athole umsebenzi ngoba ma-SMEs ayala msebenzi. Lokutshelwa lokho sokwenzakile lokhu kubulawa yentsho ukubonele abantu abaningi they were affected and okubuhlungu okokuthi vele abanye abantu ababa bayanga esikolo ngenxa yokutshelwa la ngenxa yokuthi akula mali.
Umphathintambo wamabhizimusi lamankampani unkosikazi Sithembiso Nyoni uthembise ukusebenza lo meya wakobulawayo lo mphathintambo waleli dolobho ukuvuselela amabhizimusi akobulawayo.
Sivumeleneke manene lamanenekazi ukuthi sizasebenza ndawonye. Sizaba liseko lakobulawayo. Iseko liyalazi lapha kumele ufake ibhodo ezini. Ukholukati angaqamuka uSithembiso angaza kayibambe ibhodo. UJudith angaqamuka uSithembiso kayibambe ibhodo. USithembiso angaqamuka uJudith Ncube kayibambe ibhodo. USithembiso Nyoni angaqamuka uColdat will not hold the seat. But together as this triangle iseko leli, we will make sure ukuthi ibulawayo. As one of the speakers say, to the best of our abilities comes to the glory of yesteryears, if not better.
Osomabhizimusi bacele unkosikazi Nyoni ukuba acele uhulumende ukuthi aphume lemithetho elawula amabhizimusi ehambelana lesimo somnotho welizwe esikhona manje. Kusebenziswa imali njalo ehambelana lomnotho welizwe, kulungiswe imigwaqo, kuthengwe imitshina yakulezi insuku ngoba ekhona isimidala. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Selikubonile na okusemaphephandabeni. Izim Live ithi kulabasekeli bezanu PF abalishumi lambili 12 abamiswe enkantolo besethezwa icala lokuphehla uDlakela ngemva kokutshengisela emahofisini ebandla labo eHarare ngolwesibili. Ikroniko ithi umongameli Emmerson Mnangagwa usole amazwe aphetsheya esithi achumayela ivangeli lamalungelo oluntu kodwa wona ephehla izimpi kwamanye amazwe. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Studio 7 njani? Basakazi bethu siyabonga kakhulu umsebenzeli sithulela wona. Okwakitho kweZimbabwe akusakhulunywa lo. Asisakwazi ngesokuhlangene kwaba yigidide waphinda kwaba la yini futhi iSodoma leGomora ngoba kusekhaya ngale kunzima bafowethu. Kunzima. Yazi nxa sisizwa kuthiwa khona yeye kuthiwa bathi belungisile eze health kuthi ezibhedlela yazi abantu bangabothi abantu amanga into engekhoyo and labona abalandela izano bakithi akililandeleli ithulelile ngoba nina liyakwazela ukutholayo lisiyeke lethi nesihluphekayo lingakhuluma imanga esibhedlela manje umntwana maye qabukile ethukile uyahamba esibhedlela umntwana ufike ubhalele ukuthi ihambe ethenga iplasta into zoziziplasta ekhemesti ukuze umntwana eyifakwa iplasta isibhedlela kuthiwa isibhedlela asingela plasta khonapho singathi thina isibhedlela kulotshintsho olukhona khona lapho hhayi kungadlalwa ngabantu la abathola khona ukudla khona ngale kabadle bethule bengabokuqambela abantu amanga bengabaqambi sibili amanga ngoba kuzwise kuzwisa ubuhlungu lokhu thina abanye kuzwisa ubuhlungu ngoba kwapha siphanda nzima sisemazweni umntwana selimile sisesibhedlela sokuthiwa kufunakala iplasta yakhona iyathengwa ngapho yena uqamba amanga uthi ezibhedlela sokurit ekhuma phakathi komphakathi hhayi nyamesaba lawo baba wena umnankakho hhayi amanga lawo sokasoyendoda la umfazi olamanga sowambona ukuthi umuze ngawakha
ungakunjani msakazi nabalaleli ikhabhinethi kamnankagwa le uyisethaphe for ukuthi bantshontshe hhayi kuntshontshe kokudlala and manje ithemu yakhe yokugcina sefuna ukuntshontshela isayini yiyo nje into afuna ukuyenza and ngapha nabantu be-CCC uchamisa uthatha abantu be-Harare zobafaka kobulawayo and emandebeleni yasetshenziswa angazi nizovuka sekutheni inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ngiyabonga msakazi
salubonani basakazi be-Studio 7 labalandeli bonke nje umhlaba wonke jikelele lingabe linjani basakazi abahle ukukhuluma u-KB ya lapha besikhuluma ngale nto yamnankagwa le ukuthi yena uyazifaka emhlanganweni kuphela uyahamba yena okhangela ukunyamalala ebeloku ehambahamba kuphela ehambahamba uhluleka ukulungisa into zaselizweni etshela abantu ukuthi izibhedlela zirayithi ngabe izibhedlela ukhuluma kuphela ngoba ufuna ukuthi bebuke ukuthi uyayenza kukhona into ezamayo kungela ludo ejwayela abantu kahlale lo muntu luyadelela
asalibonani e-Studio 7 ekhaya elihle ko-VOA VOA siyabonga mina ngakho bebe ngikwazi ukudakula into azayikhuluma ku-UN ukhala ama-sanctions lo ndoda kodwa lo ndoda ama-sanctions akhala ngawe nathi usifakele ama-sanctions ngawo uzenza inkunzi kahlangane nezinye inkunzi ezimgilayo inkunzi ayigilwe ngezinye inkunzi so nanto lapho sifakele ama-sanctions nathi size sihlale emzansi nxa ukuthi sibalekele ukuthi ama-sanctions akhe la last time umtafatsa mgwade uthe abantu mabuthi bengakhuluma kabi ngezani kodwa umuntu angakhuluma kabi ngo-president kufanele abotshwe so abakwamukele nabo lokho ma sibothela thina ukuthi sikhulume ukuthi umbuso kamnankagwa asiwufuni siyabotshelwa lokho naye kabotshele ukuthi uqilibezele ukhetho kabotshwe so umnankagwa ama-sanctions a-right enaye manje ubhizi izolaphana ukhulume ngendaba yezibhedlela ukuthi yena abakwazi ukumela i-health manje kati waye ngabani health bayimele udavid coltart uze wayenqaba ukuthi enikezwe imoto ngenxa kuthi ebona ukuthi i-health ifile yena i-health oyibona iphila yiphi elo madala lo eyi abantu bezanu kahle kahle bonke siwabalimaza abasaboni sebe-blind
Studio 7 linjani bahlonishwa bami hayi thina siyaphila ya sasathwala nzima sibili isizwe sakithi lizwe lethu sithole nzima kakhulu ngokubuswa amaganyana amaganyana aza asivusa sibili ukuthi bafuna abahlala besona siyanhluphekweni ebuhlungu kakhulu ngoba nisizwa kukhulunywa izindaba zabomnanga bekhuluma khona le mhlanganweni abakiwo into yonke abayikhuluma ngamanga mina ngikwazi ukuthi abantu abashiwa kuhamba njani empilweni and balamanga amakhulu othi vele abaselanihloni lamanga bazinyongitshwa amakhwapho omnankagwa ayi sithole nzima kwelakithi umnankagwa ngosathane silomkhulu akhona hhayi kancane akulanti uthi uyenza into enhle elizweni kungela ivini into ayenzayo hhayi awungusathane lo muntu mpela hhayi unkulunkulu asathi uzasizwa nini ukukhala kwethu kodwa hhayi siyazi ukuthi unkulunkulu akalibali uyalazi elakho ilanga alibekileyo abantwana bahlehlushelwa ngabantwana bahluphekela abantwana bethu abo isikulu fee ezibhedlela ivele akula nto enhle ezimbabwe yonke into yinyakanyaka kube ngaqeda kalongomnankaka umnankakho wavela kula nto azayiyenza kulani lizwe vele eshi kunzima bafethu siza kuthini hayi ngiyabonga ukukhuluma ngosibana ngikwele buswana hayiya sithole kanzima kodwa hlizo zami ngenhliziyo yami mina ibuhlungu kakhulu ngelizwe lenyaka
Studio 7 Asikileni bantu, sikile ngenkosi. Lapha ngizama ukuthi ngikhulume ngendaba kaRamaphosa ukuthi iSADC izahlala phansi kube njani njani. Akula lokho okuzaphuma lapho. Into ekhona nje ukuthi bazama nje ukuthi bezama ukuthi kuthiwa bakhulumile kuphela. ORamaphosa labo bafuna sihlale siyigqila ze-South Africa. Ukugcwala kwabantu kona ngabe South Africa kibo kuyinto abayibona ihle ngabona. Sibe izigqila zabo nje sihlala lokho sithuma ezweni sesiyakhiwa. Kutsho ukuthi ababoni nje ukuthi impilo yeZimbabwe injani. Ukuthi ababoni sekuthi impilo yeZimbabwe injani le bantu besuthela kangaka. Into nje enhle engikubonayo emathebeleni ngapha nasekuthathini khona. Siphila kahle asisahlukunyezwa asithunjwa. Yikho lapho esiyembona khona ukungcono nje esilabo thina ngapha. Sacina nge-background, kade se-background sisemashoneni. Mabayathumbana khona bebebebone, kubekisa kubonayo nge-background. Angisho ukuthi ngiyakujabulela ukuthi bebulawa abantu, kodwa labo bangabeke bekubone, kunokho sakubona nge-background. Yi-background yakhona layo khona ngayo.
Leyo bekuyimbiko esithunyelwe ngabalaleli be-Studio 7. Nxa ufuna ukuzwakala lawe mlaleli, thumela wakho umbiko nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Ekhuluma emhlanganweni walonyaka we-Open Government Partnership Global Summit, uNkosazana Samantha Power wathi kuqakathekile ukuba kube lekhululeko kaZulu emazweni omhlaba wonke jikelele. Uthi lokhu kwenzakala uma uhulumende ephathisana labantu kukho konke akwenzayo. Uthi emazweni lapho uhulumende adonsa khona kanye-kanye loZulu, kuningi okutholwa ngabantu okunjengokuba lesamba semali esiphathisa uZulu. Uthi uma kukhanya okwenziwa nguhulumende, lokhu kwenza ukuba kwenziwe amatshe aligugu lokunye ngendlela eqondileyo. UNkosazana Power uthi uma uZulu ebhatheka kunhlelo zikahulumende, abantu balakho ukuthi kwenziwe abakufunayo okunjengokuthi okwenziwayo ezigabeni kubancede kakhulu khonapho abahlala khona, ekwakheni izikolo, ekuhambiseni abantwana ezikolo, ukwakha amakilinika lokunye okuqakathekileyo. Uthi ukubambisana kwahulumende loZulu okubizwa ngesilungu ukuthi Open Government Partnership kuyaphambili. Uthi kusobala ukuba kuyaphumelela lokhu njalo ohulumende bentando kayiphikiswa sebethwaliswe nzima ngabantu abafuna ukuzibusa. UNkosazana Power uthi lokhu kuvezwa kuphenyo olusanda kuqhutshwa ngabe Freedom House. Uthi balwisana kakhulu labohulumende abakhokhelwa ngontando kayiphikiswa. Lempi ekwele Ukraine layo uthi kuzabonakala ngokuya kwesikhathi ukuthi kuyavinjwa kumbe hathi labo abazama ukuhluthuna amazwe abanye abantu. UPawa uthi kuqakathekile ukuba uhulumende adlelane kahle loZulu ukuze kube lozibuse ogcweleyo. Uphinde wathi kule ndawo ezinjengesabelo seKaduna kule Nigeria esaphuma lamaxebo okusebenzelana lohulumende, basebenzisa inkundla yokuxhumana ebizwa ngokuthi yi-Eyes and Ears. Umuntu obona okwenzakalayo uyathumeza enkundleni le abantu lohulumende bakhulume ngakho kulungiswe ngesiphangiphangi. Lokhu sokwenza ukuba abesifazana bengabeletheli ezindlini njalo kube lezakhiwo ezikhangelane labazithweleyo lokunye. UNkosazana Power uthi uhlelo lwe-Open Government Partnership lukhangelwe ukuba luzamemetheka emhlabeni wonke jikelele. Uthi uhlangothi lukahulumende wakwele Melika olubona ngezentuthuko olwe-USAID solubambisana le-Open Government Partnership ekumemethekiseni uhlelo lolu oluzanceda uZulu.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Sizigqiba ke lapha ezekuseni mthwakazi, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-CCC lisola umongameli Mnangagwa ngokutshela umhlangano we-United Nations izolo ukuthi kulombuso okhululekileyo eZimbabwe lokuthi umnotho welizwe lakhe ukhula ukwedlula eyamazwe wonke asezansi ye-Afrika. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven na Oliver Lelisayo, Nguntungamilinkomo.